ekhuluma emhlanganweni lentatheni izindaba umnumzana Washman Ncube isikhulumeli salomanyana uthi kanti baphathi kuhle udaba lwamasosha asemaphandleni kulungiselwa ukhetho ngakho-ke kumele abuyele ezinkambeni ngokuphangisa.
Uyasikhuthaza njalo yinto enhle ukuthi amasotsha atsho khonoko. So nxa besithi bazalandela okulotshwe kuconstitution yeZimbabwe siyakwemukela. Esesikumelele yikuthi benze abakukhulumileyo, kungabi yinto yomlomo kuphela. Kabawakhuphe abuyele kumabharaki.
Wodwa emhlanganweni abawenze le ntatheli zindaba abebutho bakuphikile ukuthi basebenza lebandla leZANU-PF bekhuthaza labo abatsho njalo ukuthi nxa kulamasotsha ahamba etshaya abantu emaphandleni kawamangalweni wabomthetho. Okhulume emele abebutho uColonel Overton Mgwisi uthi ibutho alilani lokhetho njalo abazange bathumele amasotsha ukuthi ayekwethuzela uZulu ukuthi avotele iZANU-PF njengokutsho kwabezindaba.
We urge people who are not sure or doubt the genuine role being played by the ZDF.
Sithi thina abantu abangela qiniso ngathi kumbe abangela themba ngomsebenzi wethu ekusekeleni ukhetho lokuthula lokuhlanzeka njengeZDF, bengesabi ukuzosibuza imibuzo ukuthi lelo themba kithi babe lalo. Nxa kulabanye abebutho abaphatheke kukhetho bayenza lokhu ngaphandle komthetho, nxa kulalabo abalolwazi lwabebutho abaphatheke kwezombusazwe, sithi babuye besixwayise lawo mabutho azojeziswa. Amalunga ezDF abonakala kumarali kuma-VIP laku-VVIP bayabe besemsebenzini wokubona ukuthi kulokuthula.
Abebutho bagcizelele ngokuthi bazahlonipha loba ngubani ozakhethwa ukuthi abe ngumongameli njalo bazavumela amasosha ukuthi avotele loba ngubani. Uncube uthe lawa ngamanga njengoba kusaziwa ukuthi bakhona emaphandleni. Uphinde wathi seleke bahlangana labo emaphandleni loba bengazange baxabane labo lapho behlangana labantu.
Ungabala i-statement sabo yikuzama ukucatsha ngomunwe ngoba kabaphikisanga ukuthi akhona. Thina siyakwazi ukuthi isikhathi sokayisisosiqiniswa abasinikileyo ngoba amasotsha lana nxa behamba behlomile siyasibabone sikhampile bake badlule beduze kwamarali ethu bengakhulumi lomuntu kodwa bethwele izikhali okutshengisa ukuthi nxa abantu bayabona bathi abantu laba bangasilanda ngemva kokhetho.
Ibutho kalivunyelwa isisekelo sombuso welizwe ukungenela kundaba zombusazwe loba ezokhetho, kodwa iminyaka yonke ngezikhathi zokhetho lihlala lisetheza icala lokusekela ibandla leZANU-PF. Ukanti-ke lapho lifithinela owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe umbuso, abanye bathi kwakungekho emthethweni okwenza bangakhohlwa ukuthi lizavumela abantu magaza ukuthi babuse banganqoba kukhetho olwenziwa ekupheleni kwayo nale inyaka kantulikazi. Ngimele 27 seHarare, ngiwukiswa mbhede.